Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 17 kuhlangula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-CCC emahofisini ebandlaleli eChinoyi namuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni.
Kuyasiyethusa thina singama-politicians ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubopana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikamgabe.
Ugatsha lukahulumende olulwisana lenkohlakalo olwezak luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abanobudlelwano lebandla lezanu PF ababalisa omnumzana Wignall Chivayo, Mike Chimombe, lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this. We have collected certain information. We have collected certain facts.
Kwezempila kahle sihlaziya isimo sensumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyelapheka iphele, njalo kuqakathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-Citizens Coalition for Change emahofisini ebandlaleli eChinoyi lamuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni. Lokhu okuza kulandela ukubotshwa kwamalunga aleli bandla izolo angamachumi ayisikhombisa lasitshiyangalombili 78 agoqela umnumzana Jameson Timba esethezwa icala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Isiphathamandla se-CCC umnumzana Amos Shibaya, obekufanele akhulume kumbuthano weChinoyi lamuhla, utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa abegcwele emahofisini abo behluleka ukungena ukuze baqhube umhlangano wabo. Uthe lanxa engekho obotshwe lamhla eChinoyi kuyadanisa ukuthi kabavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo. Kusenjalo, igqwetha elimela ababotshwe izolo eHarare umnumzana Marufu Mandebere uthi bazamiswa emthethwandaba kusasa.
They are likely to appear in court tomorrow. They are charged for participating in an illegal gathering and also disorderly conduct. Those are the two charges that have been preferred so far. We have done one in caution statement.
Bazamiswa edale kusasa, kuthiwa bayenza umhlangano ongekho emthethweni.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyati utshele intatheli zindaba ukuba abantu laba babotshelwe ukwenza udlakela ngemva kokujikijela amapholisa ngamatshe lezigubhu ngesikhathi amapholisa efuna ukuzwisisa ngalo mhlangano. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bathi ukubotshwa lokhu kuveza ukuba kulokhe kungakabi lombuso wentando kaZulu kwele Zimbabwe selokho kwaphela ukhetho nyakenye. Omunye wabakhulume lokhu ngumnumzana Ebert Jamuka, owebandla le-People's Unity Party, osole kakhulu ukubotshwa kwabantu laba.
Ukubotshwa kwamalunga e-CCC endlini kaJameson Timba kuyasiyethusa thina singama-politicians. Ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubopana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikamgabe. So siyabona ukuthi namanje kukhulumende lo kamnangagwa kusekhona, isigebengo sisekhona, namanje namapolisa asetshenziswa iZanu PF asekhona.
Kodwa osekela ibandla leZanu PF umnumzana Obed Mabena uthi amalunga e-CCC kumele ahloniphe umthetho.
Ngawuphikisana labantu ngeke unqobe, hayi kodwa ke njengoba nthilo asoqala njalo asozabe ngokucina ukuzama ukuphikisana nabantu ibandla lezana uPF ibandla labantu bezimbabwe
ibandla lesicc lithi imihlangano yomibili echithachithiweyo ibingeyokunanza International Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu eSouth Africa abiko wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo abetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Kolunye udaba, okhokhela abahluleli kwele Zimbabwe umnumzana Luke Malaba namhlanje ukhokhele uhlelo lokugcotshwa kwabahluleli abatsha kwele Zimbabwe abalithumi lanye. Abalithumi bebengabedale le-High Court ukuthi oyedwa ubungedale le administrative court. Abahluleli laba babalisa o Faith Mushure, Ngoni Nduna, Regis Demura, Philippa Phillips, Gibson Mandaza, Joe Mambara, Nyson Chivayo, Vivian Dlovu, Sijabuliso Siziba, Lompokiseng Dube. Lokhu kulandela imihloliso yokukhetha eyenziwa kudinga abahluleli laba iJudicial Service Commission yanikeza umongameli Mnangagwa amabizo wasebakhetha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olulwisa inkohlakalo olweZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF ababalisa omnumzana Wicknell Chivayo, Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo yamadola ezigidi ezingamachumi amane $40 million okubikwa yenziwa ekuthengweni kwempahla yohlangothi lweZimbabwe Electoral Commission. Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa abahluleli eHarare, umgcinisihlalo wezakhe umnumzana Michael Reza utshele iStudio 7 ukuthi sebebhalele osomabhizimusi laba ukuthi baze emahofisini abo njalo bengehluleka bazabalanda.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this.
Ngifuna ukuthi Zimbabwe azi ukuthi besingamhlelanga ngalolu daba. Sesibuthanise ulwazi oludingakalayo. Ngokuhamba kuhle nxa sisiya edali lomthethondaba lizabona ubufakazi obugcweleyo. Sizaveza ingwalo eziveza obala amacala la.
With the facts, figures and numbers, you will see those things. Mark my words.
Umnumzana Michael Reza ngumgcinisihlalo wezakhe ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Ukuhlazelwa lidaba siphinde saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Kungokunye nje kwezinto abantu beZimbabwe abazizwayo ukuthi kukhona obotshwayo, kukhona okhangelwayo ukuthi kambe kaphathanga kabi izimali, kabanga lobugebengu yini obuthinta izimali. Kodwa kwabantu beZimbabwe sebajwayele ukuthi kuyakhulunywa kuphelele emoyeni kungenziwa lutho ngakho. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi uzwe kukhulunywa ngakho kugcine kungasenzekanga lutho. Kodwa-ke ukuthi kukhulunywe ngoChivayo kuphela akwenelanga, baningi abantu abaqanjwayo laphana kuma-audio. Iyaqanjwa yona izekhi ngokwayo, izekhi lalabo abayiphetheyo phela, labo kumele bahlolwe, akupheleli nje kuChivayo. Baningi abantu abangathinteka kakhulu uma ulalela ama-audio lana lalo ka uyizakhe ethi yakukhangela ingacinisi emahofisi namanye engakhangelelanga kuyo. Ngakho ke ngenxa yalokho kungenzeka nje kuphelele emoyeni khona lokho.
Abanye ngabakholonayo lapha babancube besithi izakhe yenza umsebenzi wokuthi iyabamba abantu abasebenzela ndawonye lobukhokheli beZANU-PF ibe isibayekela ukwenzela ukuthi ithulise abantu kuphela, likubona njani lokho?
Yebo, baqondile abantu ngokuba nxa ukhangela kusuka seyaba khona izakhi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ukusebenza kwayo kakusuthisi kakuvezi ukuthi le njongo yokulwa lobugebengu buphele du, ukutshontshwa kwezimali kuphele du. Ikakhulu lokho kuthinta abantu abalamandla abaphezulu, bayabotshwa bakhitshwe, abanye babotshwe bajeziswe bagwetshwe izigwebo ezincane kakhulu ezingahambisani lesenzo leso abantu ababe senzile. Ngakho ke abantu sebelahlekelwe lithemba kakhulu okuthiwa loss of confidence ekusebenzeni kwalaba abalwa lobugebengu.
Umnumzana Chivayo okusikhatshana esedluleyo sibone ehamba lo mongameli Mnangagwa endaweni ezishiyetshiyeneyo, libona sengathi icala leli lingayakhatshana na sikhangela ubudlelwano obukhona phakathi kukamnumzana Chivayo lo mongameli?
Indaba kaChivayo ingasoze ibonakala inkulu ngendlela le abantu abayikhangele ngakhona. Ngabe uChivayo bengabonakali ehamba lomongameli ezinsukwini lezi ezidluleyo? Sike sambona ethe secela phana eceleni kwa president ngesikhathi sivakashelwe ngumongameli weKenya kulele lakithi. Abantu bamanga lokuthi kanti ufika njani laphana njengoba engisoma business engaso sikhulu sikahulumende, ufika njani khona laphana? Kweza njalo umongameli wethula umbiko wokuthi usegunyaze iPortals ukuthi iphe ilayisensi iStarlink. Kwabonakala ukuthi ibhizinisi elizahlomula kakhulu ngelikaChivayo. Kwenza abantu bazibuze ukuthi kanti budlelwane buphi obunjani lobo, bume ngayiphi indlela phakathi kwaChivayo lomongameli welizwe. Kwenza abantu bethuke kakhulu, baze bacabanga ukuthi nje lakhona lokho ukuthi kuthiwe uyahlolwa ukuthi angabe kaphathanga kahle izimali, kungumdlalo ngoba phela ubonakala elobungane lobuhlobo thizeni lomongameli welizwe. Kuliqiniso asiloqiniso kodwa okubona kale emphakathini emapikitsheni kutelevision yikho lokho ukuthi bahamba bonke izikhathi ezinene.
Umnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association ubesecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Amazwe omhlaba namhlanje ananza usuku lokulwisana lokuganyulwa kwezihlahla kanye lesomiso okulusuku olunanzwa minyaka yonke. Lonyaka usuku lolu luza ngesikhathi iZimbabwe ikhangelane lesomiso esichiya abafika phose izigidi eziyisichiyangalombili 7.7 million bengela kudla. Inhlanganiso United Nations ithi umhlabathi oyisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40% emhlabeni wonke jikelele sowagugudeka. Ukuhlazelwa ludaba sixoxa lengcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies umnumzana Angliston Sibanda.
Lusuku oluqakatheke kakhulu okumele ukuthi alubana wonke umuntu uyake ame akhumbule ukuthi sinje nje siyamazwe abhekane lendlala engakanani, abhekane lesomiso esikhulu kangakanani ikakhulu lonyaka ngendaba ezentothwa yokuguquka komumo womkhathi climate change okubangelwe imumo othiwa iEl Nino. Kanti yona iEl Nino leyi ivele ibangelwe iguquka komumo womkhathi ngenxa yokuthi thina abantu sesabulala kumbe ngeminyaka yonke leyi amasentury lamasentury singcolisa kumbe sithunqisa izintuthu sibhubhuda umhlabathi sigamula izihlahla yikho kwenza ukuthi kugcine kusibale lesomiso lesesila.
Ukuganyulwa kwezihlahla kuxhumana ngaphi lodaba lokungani kwezulu kumbe isomiso?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi uzulu aqakathekise ukulondoloza kwezihlahla, singagamuli izihlahla mahlayana sicente sikusikhile sokungamafusi angalazihlahla, ngoba ukuswelekala kwezihlahla ngokunye okubangela angcwethi zithi zona kubange yikho ngokunye kwezinto ezidala ukuthi izulu lingasani kahle, ngoba izihlahla ziyancedisa ukuhambisa amanzi emkhathini ngeprocess le ethiwa yona i-evaporation i-transpiration, ukuthi amanzi ayasuka, izihlahla ziyahambisa amanzi emkhathini ngamahlamvu azo. Kuyilawo manzi athi angafika emkhathini abe sesenzakala i-process okuthiwa yi-condensation, abe seguquka-ke asuka eyintuthu engakhanyi ngamehlo abese kukuka abdale amayezi ukuze izululine. So sina singagamula isihlahla seziqede siyabese siphungule isosi eyamanzi azaba semkhathini aguqa phinda aguquke abe lizulu.
Abanye ikakhulu emaphandleni bengathi hayi akula ngenye indlela abangayenza ngayo njengoba ukuthi bapheke basebenzisa ke inkuni. Kungenziwa njani?
Okokuqala sizama ukufundisa abantu khonoko ngokhonoko ukuthi ukugamula izihlahla kuphambanisa njani ezemvelo. Singenza njani ukuthi senqabele kuzikhona imizamo eminingi egoqela izitofu lezi ezikhona ezakhathesi ukuthi asingasabasi umlilo dandalaza egcekeni, asi-investe nini, sifake nini amasolar system lama-biogas. Ama-biogas ilokho ukuthi imbenge lezi ezakhiwayo kwakhiwa njengodiyo bese sithatha ubulongwe benkomo lengcekeza yonke ezitshwala sizilahlayo sifake lapho kuzakhipha igasi bese sipheka ngayo. Kunenge esikhuthaza ukuthi uhulumende laba amabhanki abaphethe izimali siphathe sincedisane nini ukuthi sincedise abantu bemakhaya.
Umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi weGreen Africa Technologies. Kwezempilakahle abezempilakahle bathi insumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyalapheka iphele, njalo kuqakathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Usiqhicamfundo solwayo ngwenya uthi abanye bazalwa belayo insumpa kodwa kwabanye imila sebekhulile.
Lokho abakuthi ngesikhiwa yi-skin tag kumbe insumpa. Kuya ngokuthi insumpa lezi ezinye umuntu wazalwa elazo kumbe zitholakala emhlobeni yakibo. Insumpa vele ezizale zinjengophawu lwakibo umuntu uyabe wazalwa lawo ephuma esiswini. Kuzokuthi insumpa ezinye eziyabe zikhona kuyabe kungama-wards. Lezinye izisumpa eziye esiphuma umuntu vele sengumuntu omdala ubone la usuphunywa kunye kuyabe kungamawoti. Yikho sisithi nxa kuwukuthi insumpa le iyakuhlupha ikakhulu le engani iphuma kathesi iphuma engani ibuya ngamandla ikhula kokuphela, kumele uyebona odokotela abangakutshela kuhle ukuthi insumpa le ayinandaba, kumbe kumele kuthathwe ezinye indlela zokuthi kwenzwe i-biopsy iyekhangelwa ngaphansi kwe-microscope ukuthi asonsumpa engaba into embi.
Udokotela Ngwenya uqhubeke wathi ezinye insumpa zilakho ukubangela umkhuhlane wemvukuzane yesikhumba.
Okunye ngesilungu baye ukuthi ngama-moles. Ama-moles la ayenela ukuthi abe imvukuzane abayithi i-cancer nxa yekeliwe ahlala isikhathi eside. Yikho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa enensumpa nxa wazalwa elayo injalo kumbe kunguphawu lobuhlobo bakibo bonke abantu bakhona belensumpa bazala belensumpa hhayi zingeke zihluphe nje bayamele ukuthi bazikhangele kuphela ukuthi azikhuli ziya phambili, kodwa insumpa eziphumayo umuntu usengumuntu omdala kumele zikhangele.
Udokotela Edwin Mzingwane Sibanda uthi insumpa ziyelapheka ngakho abantu bengasabeli khatshana. Uqhubeke wathi insumpa zibangelwa ligcikwane elibizwa ngokuthi yi-human papilloma virus HPV. Imvama ziyaziphelela kodwa i-HPV vaccine ingasiza ukuzelapha. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Mthulisi Nare uthi unazo insumpa njalo azibuhlungu kodwa zikhula mbijana mbijana.
Insumpa ngilazo ngaphansi kwelihlo eceleni lesandla sokunxele. Hayi mina ngazingikhathazi, angila inkinga lazo, zithule kuphela, zigcijile njengenalithi. Zilokukhula mbijana mbijana, azikhuli ngokuphangisa.
Unkosazana Sharon Gumbi ongumongameli wenhlanganiso ebona ngabalebala elimhlophe ePrincess Safety Foundation uthi ilanga libangela ukuthi iningi labantu laba babe lensumpa.
bethu lo mkhuhlane yathi affecta uya affecta abaningi bethu abaphila le albinism njengoba sikhangela ukuthi kakhulu kangananxa silapha eZimbabwe sikhangela indawo yakithi ngapha eMathebeleland ekuyachisa kakhulu ilanga liyachisa kakhulu so iskin yethu sikhangela ukuthi njengoba isensitive kangaka kuba lula ukuthi si-affecteke ama-sunburn agcina esenzisa insumpa kwabanye ethi nxa yenza insumpa leziyana zibe ziningiyana
ugumbi uchaze ukuba insumpa lezi zilemihlobo ehlukeneyo
zilomhlobo zilemhlobo etshiyeneyo omunye okuthiwa ngama-moles lo mhlobo uyenziswa yikuthi khona nxa umuntu etshile waba le sunburn then besokurisulta sokuphuma insumpa eshiswe lilanga besokusiba le nsumpa insumpa lezana zigcina ezinye ziyaguga nje zingapheli emuntwini zibe luhlupho ahlala elalo olwenza ukuthi umuntu angabi comfortable then ezinye zigcine zibumbana zisenza i-skin cancer so kuyasihlupha nje kuyayenza ukuthi umuntu aswele i-confidence nxa uhamba kwabanye ulezi nsumpa leziyana abantu babe kukhangekhangela nje uswele ukuhlaliseka uswele i-confidence lawe khonokhu umphethen nje eze umuntu kuba kubi nje you feel very uncomfortable
ukhuthaze uzulu ikakhulu olebala ukuthi adinge usizo kusasemasinya engazibona ephuma loba eyodwa njalo balakho ukubancedisa abezempilakahle bagcizelela ukuthi banenge abantu abahlaselwa zinsumpa elizweni kodwa bayaphuza ukuyadinga usizo ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Kweze Melika umsakazo wezindaba oCNN uthi usuguqule eminye imithetho yengxoxompikisano ezaqhutshwa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ababalisa umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans lo mongameli Joe Biden welama-Democrats ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle. Enye inguquko ngeyokuthi omunye engenelisa ukugwenxa omunye wakhe sakhuluma. Ukuhlaziya umkhankaso lo usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
La madoda omabili bayangqingilana kwesinye isikhathi ukuthi omunye uyakhohlwa kulomunye omunye esemdala kulomunye omunye kunjani kuyikuzama ukuzuza abalandeli. Okwakhathesi mina ngokubona kwami mbona ngathi bangutshiki lobhanqa bayancintisana sibili kakukaphumi kuhle ukuthi onguye ozakhethwa ngabantu ngubani. Yikho ke kuza kodwa ke mbona ngathi kusiya ngokuya kuzaphuma nxa sokusiya emaphethelweni ngale inyanga sezisondela kubo September October sokusiya kuNovember khona laphana kuzaphuma kube segcikeni ukuthi ngubani okhokhelayo.
Siyabona njalo ukuthi kulungiselelwa ingxoxompikiswano ye-debate ezaba khona kuyona le inyanga mhla ka-27 njalo lokho kubekwa imithetho emitsha sizabona zindala zombili yini kumbe ukhona omunye obeka inhlelo zakhe ngcono kulomuntu.
Ye i-debate izakwenza kube kuhle kakhulu mbona ngathi imithetho le izakwenza ukuthi kube ngcono i-debate yakhona ngoba angithi nxa ungakhangela lama debate adlulayo kokusiba lokungenelana kakhulu ukuthi omnye sakhuluma omnye sengenela omnye sakhuluma ikakhulu Trump uyakuthanda khona lokho ukuthi angenele omnye sakhuluma kodwa nxa bangamuta ama microphones lana kuzakwenza ukuthi eme alalele lokhu okukhulunywayo kanti ke laye uBiden uzakuma alalele lokhu akukhulumayo ngoba mbona ngathi vena bazabe befuqa vele izigaba ezimbili ezehlukeneyo. Angithi uBiden ukhanye ekhuluma ngokuthi kumele kuvikelwe i-democracy ngoba kukhanya ngathi lo undoda uthanda laba ababusa ngodlame uTrump. So laye uzabuya ngokwakhe ukuthi yena uzabebuya exothoza kuphela ukuthi lokho akuhambi, lokho anakwenziwanga, lokho akwenziwanga, lokho akwenziwanga. Kodwa ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi ngemva kwedebate yikho sokubuya khona okwenzama ukutsho ngaphambili ukuthi khona abantu bazakhetha ukuthi khona ngubani ozakhokhela ilizwe leli kusiya phambili, ngoba bazakhangela lokuziphatha kwawo kwabamakhokheli labo ukuthi oziphatha ngcono kulo munye ngubani. Lanxa kukhona ukukhula phakathi kwabo babili, ongaba ngukhulu ongcono nguphi? Nabo ukuthi kubhala, angithi bazabe bebhala imiklomelo leyo abafisa ukuthi bayenze phambili khona lapho.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 eseDallas eTexas. Okwamanje sengilithi ezandleni zenu lina balaleli beStudio 7 kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Kuma nomzimela eJoburg. Studio 7 benginesikhalo kakhulu, benginesifiso ukuthi abantu bakithi kwamthwakazi emathwele bezama ukuthi bezibandakanye neqembu bathi MRP. Bonke sonke indawo zonke, ngoba lori iqembu ezikhulula Studio 7. And bengifisa Studio 7 manje ngisimamela Studio 7 since ngisimamela. Nihlale interviewer abantu abafana ngawo sonke isikhathi. Angazi ukuthi abekho amanye ama-analyst yini ngaphandle kwabo Shuma nabo Gawuli. Ngoba phela ma ubiza uShuma kuredio every time, kubona ukuthi akuna qiniso elikhona ozolithwela, ngoba lo muntu uhlele ma evula umlomo wakhe ngisuka sengathi uyophuma into nje ephuma endleleni. So besicela ukuthi mhlawumbe ma kusenzeka ikhulume, kubizwe abantu ama-analyzer abadifferent. Kwena ilizwe liyakhiwa ngabantu abadifferent, ngoba umuntu oyedwa vele ozothi into osazi ukuthi imnyama yena jike de hayi imhlophe ajustifye ngeza ke indlela obona ngakhona, ngoba yena izakuthi kulani okutholayo.
Studio 7, Studio 7 ninjani basakazi bami bahle. Nikhuluma noCelisani Dube wasesitezi eGwanda enqameni ngaphansi kwaChief Mathema. Nginasicelo kwaStudio 7 ukuthi ke inkokheli zethu zakuleya ndawo yakithi kumbanga wakithi ngale zisihawukele inkomo ziyabanjelwa edamu lakithi lasemakulila. Udaka soluningi udaka eStudio 7. Besicela inkokheli ngathi zingasihawukela zigugutshwe kuleya damu lilungiswe ukuze ke sibe namanzi lokwazi ubamba amanzi. Siyabonga Studio 7, siyabonga qhuba umsebenzi omuhle. Danki
ninjani Studio 7? Ninjani ngoFelix Ndlovu okhulumayo lapho. Mina esami isifiso engisifisayo ukuthi ngabe yalunga ekhaya ezweni lakithi, kwenzela ukuthi lathi singabi sihlupheka kwamanye amazwe sizame ukwenza amabhizinisi izincwadi sisehlula noma kungahambi kakuhle, lathi sike silungele sixhaswe lapha emazweni akithi njengamanye amazwe. Njalo kulunge lakithi lathi sikwazi ukuthi sincediswe kulawa lathi esisakhulayo, sincediswe kumabhizinisi nazizo zonke izinto. Sijabule kubuyela empela njengasekudaleni. Ngiyabonga.
Salibonani, ngibingelele kuStudio 7. Ngibingelele kuStudio 7. Mina ngingupromise Masango. Promise Masango umuntu umfana ozalelwe ePhelandaba, eCholothe, esigabeni seCholothe ePhelandaba. Mina besicela ukuthi ngabe uhulumende uyangenela endaweni yakithi asifakele nje ibooster, sibe le network. Asila network siyahawula abantu bakithi, izinto ziyasijampa eziningi kakhulu. Yasijamba kakhulu.
Lawo bekungamazwi enolinabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsapp kunombolo zethu ezithi +1202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona udaba lwenkohlakalo kulandela umbiko owethulwe yinhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo eyeZak ethi ifuna ukuphenya usomabhizimusi umnumzana Whitnell Chivayo labanye bakhe. singakehlukani ngesikhangelo ezinye ebezikhokhela amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-CCC emahhovisi nebandlaleli eChinoyi namuhla. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabanye izolo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube. Isithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.